Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuMpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mnangagwa uthi uza kwethulela ilizwe ugwalo olumomethe okwafunyanwa yikhomishini ekhokhelwa umnumzana Khalema Mohlante eyayidingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho olwenziwa lonyaka.
Ye, mbona uqakathekile ukubana iripoti liyana iphume ingene kumphakathi kwaziwe ukubana lokhu okwakhulunywa ngabantu kuzaphuma yini semva kokubana iripoti yangkhona ayitshintshanga. But kuyinto enhle shule ukubana iripoti yangkhona izangena emphakathini.
Inhlanganiso ye-AfriForum elwela amalungelo abalutshwana kwele South Africa ithi ifuna ilizwe leli lihlawule abalimi beZimbabwe abathathelwa amapulazi.
The next step for us now would be to consult with these farmers.
Inyathelo elilandelayo ngelokuthi sikhulumisane labalimi labo ukuze baphanyeke udaba lokuthi bahlawulwe nguhulumende weSouth Africa.
Abantu abaningi eZimbabwe sebephila ngokubheja emncintiswaneni yamabhiza leyezinja kanye lemidlalo yenguqu.
Engingakusho nge-sports betting isincede intsha yethu ngoba njengamanje sikhangele ilizwe lethu imisebenzi ayitholakali. So iyasinceda kakhulu ngoba sikwanisa ukubana sitshone sizihlalele khona ngala ezindlini ze-sports bet. Sizama ukubana sithole ongamasentinyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Mnangagwa uthi uza kwethulela ilizwe ugwalo olumomethe okwafunyanwa yikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante eyayidingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho olwedluleyo lapho okwadutshulwa khona abantu abayisithupha kwalimala abanye. Ukhulumela amazwi emhlanganweni omkhulu wekonferensi yebandla lezanu PF esaqhubeka esigodini eMathabeleland South lapho okuthe gwaqa amalunga aleli bandla edlula inkulungwane ezinhlanu. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha kubandla lakhe ukuthi bephatheke enkundleni zokuxoxisana ebulenjini bevikele inhlelo zezanu PF nxa abanye bezichothoza kulezi ndawo. Uphinde wathi labo abafuna ukuthi ilizwe lidatshulwe phakathi bayazikhohlisa ngoba eZimbabwe kuvele kule mihlobo etshiyeneyo yabantu okufanele iphile ndawonye. Iningi labaphathi ntambo bakahulumende lichasiselela umhlangano wenhlelo eziqhutshwa zingatsha zalo ezokuthuthukisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ugcizelele ukuthi umongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2023 ngoba kufanele aqedise amahlandla akhe amabili okubusa. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi amazwi kamnumzana Chiwenga awakhombi ukuthi bandlaleli libambene.
Akutshengisi ukubambana ngoba siyakwazi ukuthi kwezombusazwe kulendlela eziningi umuntu angalwa ngayo. So engxenye kazange afise ukubana kube mgceke ukubana ulamaqhinga anjani ukuze alwele ubukhosi kumbe amandla. So akutshengiseli nxa sikhumbula kuma conference zonke ezanu babehlela bendosa umgadi. Kodwa bona laba abamendosa babehlela bemendosa baphinde bamkhipha njalo. So akutshengiseli ukubana babambene. Ngabe kuliqhinga nje lokuthi okwesikhathana nje achayele phansi azathole indlela yokubana athole intambo zombuso.
Yes, sibonile njalo isiphathamandla saleli bandla umnumzana Abednego Ncube esithi kuzakhulunywa ngodaba lwe-devolution okokuqala kumhlangano wezanu PF. Ubona ingani ngempela kungagcina sokulabo zibuse bezabele?
Bona ukuqala kuyinto enhle sibona sebekhuluma nge-devolution. IBhayibheli lithi abanye bachumayela ngoba bele njongo yokuthi bezitholele inzuzo ethile, abanye bachumayela ngoba bamthanda uKristu. So asikhangelanga ukubana injongo yabo kuyini, kodwa as long as i-devolution ibuye ikho uqathekileyo. Ye mbona uqathikile ubani report liyana iphume ingene kumphakathi kwazi ukubana lokho okwakhunywa ngabantu kuzaphuma yini. So mbona kuyinto enhle sibili ukuthi ireport yangona izangena emphakathini semba ukubana ireport yangona ayijintshanga. But kuyinto enhle sibili ukubana ireport yangona izangena emphakathini.
Indikimba yalomhlangano ngiyokulungisisa umnotho welizwe. Ubona ingani kunenge ongacutshungulwa kulo umhlangano okungaba lomthelela omuhle kwezomnotho?
Ya, kuzaba nzima ukuthi belungise ezomkonomi bevodwa. Kuzamela besebenzelane labanye amabandla ombusazwe, besebenzelane labantu abathiyeneyo, ngoba iningi likaZulu eZimbabwe liselathemba kibo. Basikhayela even uma-election, abaningi abasemadrobheni azange bebavotele. Sukebe kuqakathekile ukuthi bekhulumisane labantu abangekho kwizanu PF, abantu abaku opposition oChamisa, laba labanye abecivil society, ama church, ukuze silungise udaba lolu lweZimbabwe.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
Inhlanganiso ye-AfriForum elwela amalungelo abalutshana kwele South Africa ithi ifuna ele South Africa lihlawule abalimi beZimbabwe abathathelwa amapulazi. Lokhu kulandela okwethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court othe ukuphatheka kwele South Africa ekumisweni ukusebenza kwedale le-Southern African Development Community Tribunal kwathathelwa abalimi beZimbabwe ilungelo lokulwela ukuthola inhlawulo kuhulumende wabo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusinqumo esilensukwana sethulwe iConstitutional Court, umthetho ndaba lo uthi owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma wephula umthetho ngokuba lesandla ekumisweni ukusebenza kwedale le-SADC Tribunal. Ulaya njalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi akhuphe ilizwe le-South Africa kusivumelwano lesi esamisa ukusebenza kwe-SADC Tribunal. Inhlanganiso ye-AfriForum yona-ke ithi kusobala ukuthi ele-South Africa laba lesandla ekubangeleni kulahlekelwa kwabalimi beZimbabwe, kungakho kufanele ibahlawule. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-AfriForum umnumzana Kali Kriel uthi balethemba lokuthi ngokomthetho i-South Africa kufanele ihlawulele indima edlalayo ngokuphula umthetho okwagcina kubangela ukuthi abalimi laba balahlekelwe lithuba lokuhlawulwa nguhulumende weZimbabwe.
The next step for us now would be to consult with these farmers.
Inyathelo elilandelayo ngelokuthi sikhulumisane labalimi labo ukuze baphanyeke udaba lokuthi bahlawulwe nguhulumende weSouth Africa ngokulahlekelwa kwabo okwabangelwa yikuphatheka kowayengumongameli umnumzana Jacob Zuma lohulumende weSouth Africa.
I-AfriForum yiyo ebimele abalimi beZimbabwe abayisikhombisa kulolu daba, incediswa inhlanganiso ye-Law Society kanye lenhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center. Igqwetha likhokhela ukuhlahlulwa kwamacala kunhlanganiso ye-Lawyers for Human Rights umnumzana Wayne Ncube uthi basemukela ngezandla zombili lesi sigwebo ngoba kusegcekene ukuthi iSouth Africa yephula umthetho wayo ngokuphatheka usenqumo sokuchithiza idale le-SADC Tribunal.
That protocol which disbanded and suspended the tribunal.
Isivumelwano abasenzayo esabangela ukumiswa kwe-SADC Tribunal sasingekho emthethweni xa kukhangelwa isivumelwano somanyano wamazwe e-SADC. Lokhu kusho ukuthi sesingabona idale le-SADC Tribunal livuka futhi, kodwa kusasekuningi okufanele kwenziwe lokhu kungakenzakali.
Idale le-Constitutional Court lithi kuyacaca ukuthi umhlangano we-SADC wavumelana ukumisa idale le-SADC Tribunal wathathekiswa iZimbabwe yayingasenelisi ukumelana lezigwebo ezazethulwa ileli dale mayelana lohlelo lwayo lokwabiwa kutsha kwamhlabathi. Kulesi sinqumo ebesivele sethule umthethondaba we-High Court ngaphambilini, umthethondaba wesekelo sombuso uthi usegcekene ukuthi ukwekela kwenkokheli ze-SADC ukwelula isikhathi sokusebenza kwabehluli bomthethwandaba we-SADC Tribunal kwakule njongo yokuthi lumthethwandaba uhlutshabalale. Umthethwandaba we-SADC Tribunal usungulwe ngo-2005 ngenjongo yokwengamela indaba zezizalwane ze-SADC ezikhononwa ngokwehluleka ukuphiwa amalungelo azo emazweni azo. Ngemva kokuba lumthethwandaba ufumene iZimbabwe lamacala athile ngokuthathela abalimi abamhlophe amapulazi ngo-2011 lomnyaka ka-2012, inkokheli ze-SADC zavumelana ukumisa ukusebenza kwalo umthethwandaba. Ngomnyaka ka-2014 zavumelana ukuthi ube umthethwandaba ozahlaziya kuphela indaba zokungezwani kwamazwe angamalunga e-SADC. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Odokotela abaqhubekela phambili betshengisela phandle kwezibhedlela eHarare lakoBulawayo kulandela ukwala kukahulumende ukuthi akhulumisane labo ngokubahluphayo. Odokotela laba asebela malanga alichumilane bekhalale umsebenzi. Bathi ukutshengisela emigwaqweni kuza kwenza uhulumende akhulume labo ngokuthi baholiswe ngamadola eMelika lokunye okubakhathazayo okunjengokungatholakali kwemithi lemitshina ezibhedlela. Bathi bekhalala umsebenzi bazihlalela ezindlini besithi uhulumende uzakhuluma labo. Kodwa uhulumende kakwenzanga lokho. Wethula umbiko othi kasoze aholise amadokotela ngamadola eMelika ngoba ilizwe lithwele nzima ngokudinga imali le. Okwamanje kule mbiko ethi uhulumende usemise iholo labakhalale umsebenzi. UGibbs Studio 7 uxoxe ngodaba lolu lodokotela uMthabisi Bebe okunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Loko kuthi sebesithathele amasalari ethu bafunga usixotsha imisebenzi. Bengasixotsha umsebenzi ngubani ozancedisa ama-patients ethu. Thina isicela ku-government ukuthi bona bengenele bethenge amaphilisi akwanayo. Ama-patients ethu siwakhayele ngendlela efaneleyo. Lathi sibe le ndlela lokuthi nxa sincedisa ama-patients ethu sibancedise sithokozile, izisu zethu zisuthi, izinto ezinjalo. Izinto azimanga kuhle, odokotela kabakho. Abantu bafuna ukuncedwa. Yikho lokho simelele ugovernment ukuthi bengenele ngokuphangisa abantu bencedakala odokotela labo bephenduke emsebenzini. Isibhedlela ezinengikhathi ezikazisebenzi odokotela bonke batshile imisebenzi ngenxa yokuthi abanye bancitshiwe ama-salaries abo, so abala lezi mali zangkhona zokuya emsebenzini.
Lowo ngu-Dr. Mthabisi Bebe wokunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association obexoxa le-Studio 7 esesibhedlela se-Parirenyathwa. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zohlangothi lukahulumende olwezempilakahle.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Ukusilela kwamafutha epetrol ledizili kuqhubeka kusiba kubi elizweni, njalo indwendwe zezimota emagalajini zibikwa zizinde kakhulu koBulawayo laseHarare. Kwamanye amadolobho amancane kubikwa kungelalutho. So kulesikhathi eside udubo lolu luqalile, njalo uhulumende ukhanya engelawo amaqhinga okuluqeda. Abamabhizimusi bathi ukusilela kwamafutha lokhu sokuphazamise kakhulu amabhizimusi abo. Sixoxe lomunye wabo somabhizimusi laba umnumzana Bednico Bebe ongumgcini sihlalo njalo webandla le-MDCT.
Okwenzakalayo okwenza ukuthi udubo lwamafutha lushote ukuthi-ke thina njengabantu eZimbabwe kumbe ngithi njengohulumende wezanu usekhombisa ukuthi ukucabanga acabangisise kungani kuyamehlula, ngoba alibana ngabe ukuthi uhulumende ngumuntu ocabanga izanu iphathe ecabanga icabangisise. Ungakhohlwa-ke ukuthi uyabona-ke imali okwakuqala esiyisebenzisayo ayisiyo eZimbabwe, yiyo njalo futhi ethenga amafutha. Kodwa-ke sokulokungavisisani kumbe ngithi kulokuqilana okukhona ngendaba zezimali ukuthi-ke uzakuthi ukuthi uhulumende uthi kona-ke i-bond note li-1-to-1 le-US dollar. Kodwa-ke eqinisweni kakulingani, ngoba na usukhuluma ngokutholakala kwale-US dollar kuyakhombisa ukuthi kakulingani, ngoba abaningi abalamabhizinisi bathenga i-dollar esitalatini. So khonokho kodwa kukhombisa ukuthi-ke uhulumende lapha sexotshanisa nalo thuli, ngoba nxa engaxotshanisa lolu thuli kufanele avume ukuthi hhayi lokhu ke okwamafutha ukuthi kube lula yekela ngivule labo abanelisa ukuthi bahambe bayethenga amafutha ke eBotswana be South Africa ikakhulu abamabhizinisi alibana ngayo uyayekela ngayo uyabanika imvumo abanike ama day passes for enyinto nje engakhombisa ukuthi umuntu kubhizinisi ayethenga ke ipetu koso kunzima kathesu zasithi ukuthi abantu kabasasebenzi sebetshona belayinele ifiweli imisebenzi ngapha kayisahambi uhulumende ofanayo usedinge imali wayiswela sezingene nebhenki abantu ethatha ama-$2 edola siyakhombisa ukuthi lokho yikwehluleka okuphindiweyo okusalayo nje ukuthi abantu bezimbabwe kufanele babekwazi ukuthi babuswa ngurhulumente owehlulekileyo kabahlale phansi bahlanganise amakhanda ukwenzela ukuthi nxa kubuya elinye ithuba bangaze banika ihulumente eyehlulekayo elitho.
Ungathi kuphazamisa njani amabhizimusi kanye lozulu nje weZimbabwe ukusilela kwamafutha lokho?
Kuphambanisa kakhulu ke amabhizinisi ngoba ke kuphica ukuthi nxa kuthi kulomsebenzi omkhulu ofuna ukuthi wenze odinga amafutha ufuna ukuthi uyathenga amafutha wona lawo asuka emagalajini usuwathenga eseku-black market esedula kuyathiyana ke uyasithi omunye angakuthengisela nge-$2 elitha abanye bayathengisa bazayifika ku-$5 elitha.
Lo mnumzana Petnico Pepe usomabhizimusi njalo engumgcini sihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esiyabe sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla le-ZANU PF. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ye-United Nations isichothoze udlakela olwenzakala kwele DRC lapho kukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa ukhetho ngeviki ezayo. Abenza udlakela lolu batshaya abalandeli bamabandla aphikisayo abaphikisa elibusayo. Kulabantu abafika amachumi ayisithupha abafe izolo ebusuku kwele Afghanistan esiqintini seShegal kulandela ukubhomba okwenziwe libutho leMelika ebelilwisana lamalwecatsha awe-Taliban le-Al-Qaeda. Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokubheja imincintiswano yamabhiza leyezinja kanye lemidlalo yenguqu. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Amandla Nkosi Sibanda wahlala elokitshini leMakhandeni uvukela edolobheni lakoBulawayo ekuseni nsuku zonke njengaye wonke umuntu osebenzayo. Umfoka Sibanda yena kodwa akaqatshwanga muntu njalo akusuye omunye walabo abaphila ngokuthengisa emgqaqweni yedolobho leli. Esakhe isikhathi usichitha esendaweni zokubheja esezimemetheke zagcwala idolobho lakoBulawayo. USibanda olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Freestyle Football Federation uthi uqale ukungena endaweni zokubheja esiyazibukelela umdlalo wenguqu ukuze athole ulwazi ngokwenzakala emazweni aphetsheya kodwa laye wagcina esehawukela.
Mina ngumuntu osebenza izinto ze-football, ze-sporting kakhulu. So kuyangceda ukuthi ngikwazi ngama-teams i-latest information eyenzakala endaweni ze-football. Akula muntu ole-information enengikwedlula umuntu obhethayo. Ya yikho ngakutsho okokuqala. Okwesibili ngatsho indaba yemali ukuthi yawe uyakufaka ukhangelela ukuthi uzaphuma le mali kodwa hhayi kukalutshwane. Nami vele nje angikhangelela imali ngoba kukalutshwane ukuwina. Ngikhangelele kwephula endaweni zokuthola i-information lendawo indaba ezinjalo nje.
Ulibathi Mthinzi othi yena ukubheja kusiyo indlela afuna ukuphila ngayo njengoba kwesinye isikhathi kungamhambeli kuhle uthi uyabheja ngoba kungela enye indlela angathola ngayo imali. Umtinzi la yovumelane loSibanda esithi abanikazi bezindawo zokubheja yibo abathola imali eningi ngoba kunzima ukuthola imali ethe xaxa ngokubheja.
Hayi abanye bayawina kodwa ababini wonke. Laba bayenza imali abaningi bayajo. Makhangela imali bayenzileyo abapheleli imali ezizayo. Imali yabo yalabantu kodwa hayi imali bayenza inyini. Abantu bakwina balitshwane kodwa kuwina kuwina kula malanga. Hayi ingaba ilanga lakho lokuwina uyawina iningi but nguwenze afafa le.
le-sport betting.
Uthebuho Moloi uthi kuya ngenhlanhla yomuntu njalo ukuba khona kwendawo zokubheja sekusize abasakhulayo abangaqhatshwanga ukuba benelise ukunakekela imuli zabo.
Engakusho nge-sports betting isincede intsha yethu ngoba njengamanje sikhangele ilizwe lethu imisebenzi ayitholakali. So iyasinceda kakhulu ngoba sikwanisa ukubana sithone sizihlalele khona ngala ezindlini ze-sports bet. Sizama ukubana sithole ongamasentinyana ukubana sizame ukugcina abazali bethu nabantwabethu. Njalo kusenza sazi namaqembu labadlali abadlala khonapha locally labanye abadlali abadlala njalo international
kule ndawo ezidlula ezinhlanu ezitholakala edolobheni lakobulawayo lapho kubhejwa khona njalo lezo ndawo zithona zigcwele phambi abantu bezama inhlanhla. Kulezi ndawo kutholakala omabonakude abaye betshengisa imidlalo etshiyeneyo egoqela yenguqu yokuncintisana kwezinja kanye leyokuncintisana kwamabhiza. Kube khona njalo le midlalo yokuzibazela ebizwa ngesilungu kuthiwa i-virtual sport. Abaziyo bathi amaqembu angaziwayo abhatala ngcono ungabhetshela wona ngoba lawo aziwayo eyandelwa ngabantu yokudala ukuba inzuzo ibe phansi. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Selokhu sikudaba lunye. Libikwa liyakhuphuka njalo inani labaphila ngokubheja eHarare. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ababhejayo bathi le indlela asebephila ngayo ebenza babe nemali yokuthenga ukudla lokunye abakufunayo. Bathi ukubheja amabhiza lomdlalo wenguqu kusukela kudola kusiya phezulu. Omunye wababhejayo ngumcebisi Maligwa otshona emkambo wokubheja owe-Superbet. Uthi kwesinye isikhathi basebenzisa imali kamakhalekhukhwini e-EcoCash nxa bengelamali ezandleni zabo.
I-Superbet thina siphila ngayo baba, akulo esingakwenza, akula msebenzi, si-stuck. Yiyo yodwa indlela esitshona sizilibazisa ngayo and yiyo yodwa indlela esingaphila ngayo, yikho sikwazi khona ukuthi sithole imali cause akula hope la. Ifu singasabhethanga siyatshona sisenzani, yikho esithola ngakho ukuthi sithole okokudla.
Abaningi bakhulumele Studio 7 bathe inzuzo abayitholayo ngokubheja yehlukana kusiya ngenhlanhla yomuntu ngalelo langa njalo kusiya ngokuthi uyabe ubheje ngemali eningi kangakanani. Kubikwa ukuthi kulomuntu osanda kuthola imali edlula inkulungwane ezinhlanu zamadola 5400 okade ebheje ngedola. Kodwa unkosi khona Msimango isekamuzi eHarare uthe wakwazama ukubheja walahlekelwa imali eningi kakhulu. Uthe kulabanye abelegazi lokubheja.
Okwe sport betting lokhana kulabanikazi, kulabantu sibili ukutsho ukuthi utshaye imali eningi kakhulu, but ha kule gazi lakhona mina kwangehlula lokhana sengiyazame, but kulabantu sibili abasebephila ngakho.
Kodwa iStudio 7 inazelele ukuthi loba iningi labantu ababhejayo kungamadoda, inani labo mama lalo likhanya selikhuphuka. Unkosikazi Adelaide Masuku oseleminyaka emibili ebheja emkambo etshiyene eHarare uthe kwabanzima ukuthi obaba babamukele emkambo wokubheja ngoba kwakungetshelekanga ukubona omama labo bebheja. Uthi uselelwazi lokubheja okwedlula amanye amadoda.
Mina sengide 2 years ngenza into lezo zokubheja. Ngaqalisa ingakuzwisisi vele, but umyeni wami engifundisa ukuthi uhamba njani encedisa. Sasiyenza sonke sibili laphana siyenza. Khathesi sengikuzwisisa yimi esengumaqhuzu wekubheja khonaphana. Because ngibona ngani kuqakathekile ukuthi sincedisane lobaba wendlini ukuthi sithole imali yendlini. Sengathenga ifurniture endlini yami kulezinto eziningi ngenxa yemali yokubheja khonokho.
Kodwa idaba lokubheja alukhuthazwa ngabokholo lwesiKristu abagoqela umfundisi Philani Ndlovu.
Sesingena eBhayibhelini sijule eBhayibhelini sikhangela indaba leyo yokubheja ukuthi into elungileyo ngombe into engalunganga. IBhayibheli lisinika impumela zokubheja and impumela lezo zokubheja yizo zigcina zenze ukubheja kube yisono. Umuntu nxa eselokhu ehamba esiyabheja kasabhejela unyulu cause ebhejela imali kuphela ukuthi sethanda sefuna imali cause imali eyokubheja ayikusuthisi. So iBhayibheli nxa likufaka singakhangela u-1 Timothy 6 verse 10 ithi ngoba ukuthanda imali kuyimpande yezinhlobo zonke zobubi. Abanye abantu ngokushisekela imali baphambuka ekukholweni bezigabela izinsizi eziningi.
Loba iningi lalabo ababheja kulezi ndawo livuma ukuthi selichithekelwe imali eningi lizama inhlanhla, kusobala ukuthi alizinikelanga ukushiyana lakho ngoba belethemba lokuthi ngolunye usuku bazabamba lokho okuthiwa i-jackpot ngesilungu. Imizamo yokukhulumisana lezisebenzi emikambo okubheja yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Wezemidlalo inhlathe izindaba yethu Joseph Ntshantshe usethulela okwenzakala ngempelaviki.
Kusasa enkundleni eluveve kuzadibana amaqembu abunjwa ngabadlali asebathatha umhlala phansi kwelinye icele kulabadlali abakobulawayo, ukuthi kwelinye icele kulabadlali abaphuma esigodlweni. Abaqoqi balomdlalo bathi injongo yabo ngeyokumanyanisa abadlali ukuze baphume lamaqhinga okuziphilisa loba bengasadlali ibhola. Iqembu le-FC Platinum ngensonto lizadibana lele-AS Otogo elase-Congo Brazzaville, khonale kwele-Congo Brazzaville emdlalweni wesigaba sakuqala esehlandla lakuqala elomncintiswano we-CAF Total Champions League. Sigcina ngokukhangela umdlalo wokugijima. Umncintiswano walonyaka weligahaba 10 kilometers uzaqhutshwa ngensonto ekuseni edolobheni lakobulawayo, njalo abaqoqi balomdlalo bathele inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamarandi. Abazanqoba lonyaka bazathola inkulungwane ezinhlanu zamarandi, njalo abaqoqi balomjaho bathi bakhethe kupha abadlali laba amarandi ukuze labo benelise ukuthengela imuli zabo lokhu ezikudingayo ngekhefu lekhisimusi. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday, uEzra Chisa Sbanda uxoxa lo DC uDecent Sbanda ohlabela umculo wereggae eseSouth Africa.
UDC ukhule ethanda ukuhlabela endaweni ezijeneyo, njalo wayetshaya la marimba ethanda lokugida. Ucule imidumo eminingi etshiyeneyo waze wathi eseseGoli wangena estudio lapho acindezele khona idlalade lakhe elitsha elilomdumo wehlengeni. Namhla-ke sikhwejise ngomdumo wakhe kuhlelo lwethu uWoza Friday.
Iye iye, sanibonani sanibonani, igama lami nguDC, reggae artist kodwa elokuzalwa nguDecent Sibanda. Mina ngiwasenkayi eMchabi, ngakhulela eMzilikazi, ngafunda njalo eMzilikazi High School. Indaba yokuhlabelela ngafakwa yila majito okuthiwa yi-KG Mafia. We had a hit track okwakuthiwa u-Asikwenzi. That kwaito track yaba famous kakhulu.
Abaculi abaningi beZimbabwe bakhala ngendleko zokucindezela imiculo yabo yokuthi itholakale ezitolo. UDC kunjenje elakhe idlalade alingatholakali ezitolo, kodwa laba bafuna umculo wakhe kuba kuhle ukuthi bathintane laye.
Iy'ngoma zona zikaphumi but umuntu ongifunayo ofuna ukuthi sixhumane angangithola ku-Facebook DC Sibanda, on Facebook DC Sibanda, and then on Twitter it's at one DC, and then ku Instagram nakhona it's at one DC. Ungithola lapho ongifunayo. Then inumber zam it's 078 573 9045, that's if you are in South Africa. Thank you. I'll always be there anytime. I shall never forget your pretty face, no matter the day or the night. You can call me your babe, give me your love. It feels wrong to know that you're my undercover lover. Remember what I did last summer. I'm a chopper.
Udabuka komnyambambile khona le phansi enkayi ucula esemzansi Afrika emshishi emsawawa eGoli. Yiwo phela umdumo wakhe ahlakaza ngawo umdumo wamakhosi.
Iregi abantu bona bayamukela kahle nje, just that nathi siyenza ukuthi i-appeal to the new generation and the old generation. Ama shows we do in South Africa, nokufika eSouth Africa Bonus Cafe ithole sendaweni, yeah, doing performances.
Sibonge uDC Descent Spanda uhlabela umculo wereggae eSouth Africa yena edabuka enkayi. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.